Embikweni owethulwe namhlanje, umansipala wakoBulawayo wazise izakhamuzi ukuthi izibi azisoze zabuthwa, zigcinwa emagumeni ngoba izisebenzi zakhe ziphakathi kokukhalala umsebenzi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso emele izisebenzi zekhansili eZimbabwe Urban Council Workers Union, uthi basakhulumisana lomqhatshi ngodaba lweholo.
Izisebenzi sezezindlu ngoba zayasela mali yokuthi siye emsebenzini, njalo kodwa nanzekile imali etholwa ngabantu bekhansili kade sikhuluma kanje vele le yafinela le yaleyo mali yayikhuluma ngayo vela ifile. So ke ngokunye kudengisa ukuthi vele sokusiba lokwenziwa ukuthi izisebenzi zekhansili ziqhubeke zinjani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ikhansili kumele ilungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungonakala.
Njengabahlali bakoBulawayo, ngendlela yokuthi i-service delivery izaba poor, sesikhangela into ezinjengamabhimo, izinto okumele ukuthi ngabe ziyabuthwa sonke isikhathi, kodwa ngenxa sezi-strike lizisebenzi mbani ozabuthwa. Sesikhangela even lasemaklinikhi lawa esithi council kuzasebenzeka njani nxa izisebenzi sezi-strike. Emasimetri kubo lapho ona khona esithi council, kutsho ukuthi akula msebenzi ozahamba nxa be-strike. Ithi council kumele izame iplani ngokuphangisa.
Unkosikazi Sukoluhle Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wehlulekile ukuthola usizo eklinika eseduze laye ngenxa yokukhalala umsebenzi lokhu.
Ngibe lesithule ngifika eklinikhi ekuseni ngithola kuvaliwe, besithi abasebenzi ngezizathu zabo zokuthi bamile mbijana umsebenzi ukuthi ikhansili bangezelele imali.
Umnumzana Dalubuhle Nkomo oyisisebenzi sekhansili uthi bamile ukusebenza ngenxa yeholo elincane.
Bakathesi simile ngendaba yokuthi imali esiyitholayo ayeneli ukuthi sigade sidle, njalo umsebenzi esiwenzayo unzima okuthi kumele umuntu angene edlile. Okwakathesi kusakhulunyiswana ukuthi kungenziwani.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi ikhansili ayikhulumi indaba zezisebenzi kwabezindaba. Okwamanje isikhwama esiphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga singaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili, kodwa ezinye izisebenzi zekhansili zibikwa zihola inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000, okuyimali elingana lamachumi amabili amadola eMelika, i-$20. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.